sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba olimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Mabasa 2023 ngumphathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le-Earth Day, lapho esikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele, ele World Earth Day namhlanje.
Sibe silazo lathi ukuthi sisazakale kuhulumeni ngoba nathi nasila ama-priestly nathi sila ukuthi umuntu usebenza ngayo sisebenzisa incwadi ehila zasesinye ezilanga. So emabhenki lapha babesinjani, babesivalela phandle.
Iningi labasebenzela emkhambo wemakhukhova kubulawayo bathi lalibaya ingxenye yawo seyadilika, lokhu beqhubela khona ibhizimusi njalo bakhangelele ukuba uhulumeni abancedise ekuthuthukiseni. Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lomasikandi odabuka eFlabusi kodwa ucula ekwele South Africa umphathisi Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele, ele World Earth Day namhlanje. Incwadi ezibona ngokulondolozwa kwemvelo zithi lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi imvelo kumele ilondolezwe namhlanje ukwenzela ukuthi singayitshiyi siyonele inzalo yakusasa ngokuyitshabalalisa. Kusase kuningi okungenziwa ukuthi ikusasa yezizukulwane ibenhle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Ndlovu, ingcwethi njalo eligqwetha elibona ngokulondolozwa kwemvelo.
Umhlaba ke ukunanzelela ukubana ukuze umuntu aphucuke, uluntu luphucuke, kuqakathekile ukubana imvelo ilondolozwe. Ikakhulu ngosuku lwalamhlanje e-22 April wayewona lo mnyaka waka-2023, thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lona leli ilanga le-Earth Day, lapho esikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu. Ngoba siyananzelela ukubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
LeZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution, ikakhulu ngasikhangele u-section 73 we-constitution, uyagcizelela ukubana kulilungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa i-constitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu i-constitution yelizwe ithi imvelo leyi ayisiyo yethu kuphela, kodwa imvelo esikhangelele ukubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo, kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje, kodwa imvelo yabantwa bethu, kube yimvelo yabazukulu, kube yimvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakathekile ukubana njengelizwe ngesinanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo ukubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi, kambe asi bulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikuthazo bani elingayipha ngalolu suku kule Earth Day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe.
Kuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lalolu suku, i-government kungabe i-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo. Kuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.
Lo Beko uMnumzana Ngqobisi Thandlovu oyingcwethi ebona ngokulondolozwa kwemvelo. Lokubekela lokhula udumo lomkambo wemakhukhuva kobulawayo kungakhathalekile lobudala bawo, njalo labasakhulayo bakhona abaqhuba amabhizimusi kule indawo. Iningi labasebenzela kulomkambo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi, njalo bakhangelele ukuba uhulumende lekansili bawulungise uhlanzeke ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela kobulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imakhukhuva Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lanamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba umkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo, kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala. Ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo wemakhokhova Market uMnumzana Bhekimpilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi bananzuzo abayitholayo emkambo.
Lapha sesithethe into eziningi, imithi, izinto zesintu njengezibazwa induku, indiko.
UMnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Kuyahamba nje kodwa khonoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sesifuna nje ukuthi lathi sincediswe khonapha lathi ngentoda bona sesifuna dati amashedi lakubananlokunyaka kube ngani kuyacaca lakho.
UMnumzana Nkosi Lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwenede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sesibe silaso lathi ukuthi sizakale kuhulumende ngoba nathi nasilawo amaphesi diploma nathi silawo umuntu osebenza ngayo sabesebenzisa incwadi ehila zasesinezinyanga. So emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Zitrayifini Ncube umsekeli kamgcini sihlalo emakhokhova Market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kwezinyamazana akuvunyelwe kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke bayabuya abantu amapholisa njengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo. Ungakhuphuka ukuthi ngiyisukele ngiyindlulisele ngimezele sesikuthi sikhathi sohambe ngithathe imali emotini isuke lapho sesivalelwa sesiuzakwazi ukuthi usebenzise uthina.
UNkosikazi Margaret Machingauta othengisa ukudla uthi babhekane nodubo lokukhulisa amabhizinisi abo lamapholisa afuna ukufumbathiswa sikhathi sonke.
Ama-challenges amapholisa angebuyi sometimes zithathela izinto uyakuthiqasa uthuthi ngemali capital.
UNkosikazi Agnes Ndlovu uthi waqala ukuthenga emkambo wemakhokhova ngomnyaka ka-1971.
Umkambo wemakhokhova ngumkambo wakudala, umkambo omkhulu waziwa ngabantu bonke. Emalokitshini yonke sasithembe wona. Mina ngikhumbula ngama-1971 kuthengiswa yonke into. Izinto zonke ezisezithengiswa emakethe zazithengiswa khona phana. Umkambo omkhulu oqakathekileyo welikamthwakazi. Sonke abantu bawazi kakhulu e-old location.
Umkambo wemakhokhoba unembali enkulu njalo namanje abantu lokho bethenga bethengisa khona ilizwe lonke labamhlophe bayathenga bethengisa kulo umkambo noma nje imiduli yawo isigugile idinga ukulungisiswa ihambelane namavinkili akulezinsuku abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi lamandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yisemakhokhoba kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Mthwazi yandaba okwamanje othi silethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini eyevulawayo Vendors and Traders Association.
Into ekuhlukumeza kakhulu is the issue of spaces, vending spaces, malutshana ukudlula abantu. Okunye kudala ukuthi umhlaba vela ukhuli thina abantu ithe lokhu esisengezeleleka and njalo lo mnotho uyala uwoma usenza wonke umuntu agijimele ezitaladini ngoba yathi yikho okulemali. Now, we are one of the biggest constituency of workers. Singabasebenzi asebaningi ukudlula labo abaqhatshwe endaweni zabo ngokomthetho esingathi ngama-formal workers. So, yikho lapho esikhona. And ungananzelela ezinsukwini ezidlulileyo kuthe kwaba nomsheshezo kukhe kwaba ngathi kulento evulunyana. So, umsebenzi wethu kuyalapho esihlangana khona le ngxaki nxa umumo womkhathi unjalo ngoba kutho ukuthi uzahamba ngezinto bek ikhaya sezimanzi lawe njalo kune-flu so yikho nje sibhekane lakho. Kodwa-ke kuningi esikwenzayo njalo okutshengisa ukuthi njengqubela phambili. Sikhangele iBulawayo City Council inhlanganiso yethu iyaqhubeka inhlanganiso yokusebenza leBulawayo City Council osekudale ukuzwisisana esingathi ngama-MOU.
Sezwa ukuthi sokulenye indawo evuliweyo enkulumane akhona yini amanye amalunga yena afinyelele ukuthi athole izitandard zokuthengisela?
Ngiyabonga kakhulu. Inkulumane ayisiyo ndawo efana nalezinye ukuthi kulo muntu wabele indawo yakhe. Inkulumane i-preservice or isebenza lobuye lezinto ngenangalemelo okuzakwenza ukuthi sibalekele kungxaki kade sihlalane kakhulu labantu abazisebenzayo okuthiwa i-state baronage ukuthi umuntu uyabamba indawo zibe ziningi zibe ngezakhe. Kodwa liyana imakethe ilokufunda okungaphezulu ngoba nje uzabe uyisebenzisa ngoba ubuye lezinto ezifunakala ngalelo langa kumbe ozozithengisa ngalelo langa.
Udubo lo luyana-ke olwalabana abathengisa ku-60 Avenue kuyeli?
Udabo lika-60 Avenue wonke umuntu uyalazi ukuthi luphathelane kakhulu lezombusazwe njalo luyindaba esachwatha ehehlula labo bonabo abathi ngabosodolobho. It's unfortunate ngoba kukho konke lokhu thina abasebenzayo thina sihlanganiswa kube sesihlangana le ngxaki yokuthi sesibizwa amagaba phezu kwawonaka esilawo of which kubi kakhulu. Kodwa-ke hhayi siyababongela ukuthi khaphana bakhona bayathengisa imuli ziyaphila kodwa sikesifiso esokuthi hhayi bayahlangana lezinye inhlanganiso kumbe babe nenhlanganiso ezozakaba ukubancengela ku-City Council kumbe ekhuluma lo-City Council ukwenzekelela ukuthi baphile bathengise besemthethweni. Yitho nje into engilayo.
Siyabona njalo ukuthi kulo hlupho lwamagesi luyathintsha kubi yini abathengisayo?
Kunzima kakhulu. Besikhangela ukuthi abathengisayo abaningi bakhona bangomama, omama abalabantwana lezimuli. Ungakhangela isikhathi esiningi udubo lwamagesi lolwamanzi yebo baba luyamthinta ukuthi uzaphuma engagezanga kumbe engayimelwanga. Kodwa into enkulu kakhulu yukuthi umama okhangela abantwana oyenza lokho esikuthi yi-unpaid care work
uza ke suka khona lekuthengiseni abuye ngemva kokudinga lokuthola esenza umsebenzi wakhe athinde azenakekela ubaba lo labantu abakhe kumhlukumeza kakhulu esikubiza ukuthi these are the hardlings of being a woman in business umama ozisebenzayo abantu bayebhalisa ukuvota basebesiyavotela abazakwazi ukubamela njengathi nje singabantu sithengiselayo lathi siyafisa ukuthi sinyelwe ngabantu abazaba nezindlebe ezinde ezingxakini zethu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Abathala bathi kusinaka kudedelwana enkundleni. Okwamanje ke sokungena uhlelo liphuma le ndaba.
Lingalitshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, siyabonga. Angiboni ukuthi khona laba bantu abathi esikhathi sabalungu umbuso wabalungu wawungcono kulowa abantu. Njalo inengi yabo bona labo bantu ngiyangibezwe bekukhuluma lokho. Uveleni uSmith vele ukuthi waye lekhandela enjani vele abakwazi. Bakwazi ukuthi kwakulomuntu omhlophe nje. So izenzo zebhunu kumbeza belungu zazizimbi kakhulu. Angeke sokufanise lokwanamhlanje lo. Okwanamhlanje lokhulu okubi ukuthi sokusiba le-politics yenzondano elizwe sisalithatha leli kalibuyeli futhi emuva. Akulungiswe kuhlaliswane phansi lapho kutsheke khona kulungisiswe njalo lo ubona ngathi lo umbuso okhona kathesi hhayi wabelungu yiwongcono kambe ilungu kulo mlungu ongabezokuma kathesi ngaphandle ukuthi khona kufonywa amaphathi efonywa ngabelungu kube sekuthiwa khona hayi umkhokheli wangukhona nguzibani banyana kumbe ngudlodlo kumbe untankawari ima kodwa besupportwa ngamakhiwa lokho akusoze kuphinde kwenzakale. Umbuso lwana wawumubi kakhulu yikho sisithi thina ngumbono wami kungabuyelwa njalo kuleso sigaba ngoba lowo mbuso wamakhiwa wawumubi siyakwazi sawubona sazi sasukuma sathatha izibhamu sabona umbuso kaMzorewa sabona kathesi umbuso kaMgabe namhlanje sikubona lo mbuso lo okhona lo weSecond Republic. Angiboni mina lapho ukuthi khona singathi imbuso wena le iyafana nayo yonke ngabantu mnyama labakhiwa kwehlukenwe ngoba ungakhangele yona le Second Republic ayisozibe endlini yakho izokunika ukudla kumbe ukunika umsebenzi kodwa kumele la ubele umuntu osukumayo kube lakho okwenzayo okwezandleni zakho bona bese bencedisa. Ngibona ngathi kunjalo kulokuthi sithi thina umbuso lo khona lo mubi kulowana makhiwa hayi kayisikho kuningi lapho sokukhulunywe lapha okungekhoyo yokugcwalisisa singathi implementation yikho ongazani ukuyalekha nje kuphela ngoba labo khona ngali bakhona abachayelela phansi imbono ebonwa izinkokheli zakhona ezalawo maphathi kumbe izinkokheli zikahulumeni. But truly speaking hayi kukahle la okukhona nje kuphela ukuthi nxa sihonona laphana laphana sisola akuqondiswe laphana lalaphana sibone ukuthi kuna kungaphi lapho kubhende khona ofudinga khona ukuqondiswa. Yabona
kodwa wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko ungathi wena impilo yalamhlanje iyafana daleyo eyabangela ukuthi usuke phansi uyethwala isibhamu.
Hayi impilo liyana leyakhathesi kakufanani ngoba laphayana ngangihamba ngigqoke amathenda futhi khathesi awiyo ngifake izicathulo nge-choice. Okwesibili ngisemaplotini kumbe eplotini so kakufanani la uhluke ubone ukuthi vele kakufanani. Uhlupho yilona liyana nje kuphela ukuthi abantu babone ngazani umehluko wangukhona ukuthi kuqala laphana kwakunjani njani abantu kwathi kuthiwa khona kabangene bethatha umhlabathi bathi hayi ayilo ipolitics yezana okwakukubi laphana kuphela okwenza sangenela thina sisithi into lanimbi yikuxotsha abahlali kumbe izakhamizi kumbe izisebenzi ezaziphakathi kwalawo maplazi abantu sebexotsha amakhiwa bethatha amaplazi bexotshele izisebenzi zakhona no lokhuyani ikho ngingakufuni mina labanye bami but umehluko ukhona impilo esasiyihlala ngesikhathi samakhiwa le mpilo yanamhlanje thina phela kazele sifunde ugrade zero sasiphakamisa isandla sibamba indlebe sangena usub A sub B ustandard one kusiyafika khona ngale so you'll find that ukhona kulo mehluko kakhulu so umehluko ukhona ngimna ngibona kulo mehluko inketha abachabi dayisekho amakhiwa ebhenka wodwa engena emakhefa abo bodwa kathesi lapho kule bhunu khona kulomhlophe khona lami ngikwejisa ngikhona lapho ezo ngile mali yami ukuthinga ukudla ngikwejisa ngilabanye khona lapho so kukhululekile lokhuyana ngakho ke kwakungasikho ukuthi mbene ibhunu lona ngokwalo ngobuhlophe balo kumbe ngesikhumba sayo yilo laliliswa hayi izenzo yizo sasingazifuni yizo zenza sasukumela phezulu ukuthi khona hayi laba sebefuna isibhamu hathi rekele so ke ngibona kulo mehluko sibili omkhulu izandla kazifanane sonke kasoze sifanane ekutholeni inzuzo abanye lemendweni yabo kumbe emzini yabo abathethwe kumbe abathetheyo kwehlukene lalokho kwakudala lapho ezindlini zabo kwehlukene so ziningi izinto esingazibeka kumbe esingazivalisa kodwa okuqakathekileyo ukuthi khathesi siyazihambela nje ntando angazi ngihlangane ngama-odd hours ngihlangane lamapolisa esetsha abantu izithupha
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye
siyambonga ke okagandi ngokusinika uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba dibanani laye ngivikelisayo njengokutsho kwakhe kwezemidlalo siqale ngempumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalelwe endaweni ezitshiyeneyo velizwe namhla iqembu le-Highlanders linqobe ileyada 2-0 ingezi Platinum yanqoba layo iGreenfield 3-2 FC Platinum kuye ngutshikile ubhanqa le-Triangle United 1-1 wange unqobe iCranbourn Bullets 1-0 kwaba ngutshikile ubhanqa phakathi kwe-Black Rhinos le-Rentals 0-0 kunjalo nje ukuvakatshela kwele Zimbabwe kwenziwe ngamaqula avela enhlanganisweni yezivalisa ye-FIFA ye-CAF kanye le-COSAFA sekulethe ithemba kulabalandeli bomdlalo wenguqu elizweni ukuba mhlawumbe ilizwe selingabuyela lalo lincintisana lamanye amazwe omhlaba ngithathele izindaba yethu yezemidlalo ujoseph njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo
Aqula vela umhlanganiso ezibalisela e-Federation of International Football Association i-FIFA, e-Confederation of African Football i-CAF kanye le-Council of Southern Africa Football Associations i-COSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazululwe ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kumdlalo wenguqu nyakenye njalo umlandeli weqembu le-Highlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana okuza kwenzakala. Indaba yezemidlalo uNation Gogorela uthi kuhle ukuthi labo abavela kunhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekane emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
Bangathola iqiniso elokwenzakalayo kunokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzwa.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
Sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho.
Wayengumdlali wenguqu siqu Daniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana ukukhona lokhu isimo somdlalo wenguqo elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliswe so that there kube neunity among soccer people.
Amaqula lawa aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqo elizweni ukuze kuxazululwe udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFilton Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethisa inkokheli yeZifa umlando wokungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqo elizweni, njalo lokho kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa kwabonompembe besifazane. Ngiyimele iTule 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lo Masgandi odabuka eFlabuso kodwa icula ekwele South Africa umphathisi Ncube, yena osethule idlalade elitsha elelisihloko esithi umuntu unjani. Nanguke exoxa lo Ntungamile Nkomo kwiStudio 7.
Sanibonani kuzo zonke iindawo nje. Lo obingelelayo ngumphathisi Ncube endaweni yaseFlabuso okodlomnyama endaweni yase emakoshi enhlangano kambendezi nawe makoshi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami ngabe umuntu udinga uyatholakala online kobo YouTube uyawuthola, bese kuSpotify uyawuthola, futhi kuzo zonke nje indawo ezidayisa umculo online ngiyatholakala. Uma ngabe udinga kimi, inamba engitholakala kuzo ngitholakala kulezi namba ku 0641668063. Bese kuFacebook ungithola ngaye futhi umphathisi. Uyafika nje lapho kuFacebook useshe nje umphathisi uzongithola. Kuzo zonke iindawo nje ungisesha ngomphathisi uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Into engiyicinga kakhulu ukuba abalandeli engiyicelayo kubo, ngicela nje isupport, benginikeze isupport umsebenzi wami ewustreama u-online esubscribe. Yilokho nje ngicela kubalandeli. So hlezi nje sibayenzele okuhle.
Njengokubona ngisho amurubana bona kulizange ngendlu. Njengokubona ngisho amurubana bona kulizange ngendlu. Njengokubona ngisho amurubana
Ngilethemba ukholisile umculo kamphathisi Ncube, yena-ke osethule idlaladi elitsha lesihloko esithi umuntu unjani. Njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili, sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah isithi lilale. Kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakuze lalela ebulanjeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.